go VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 zibandlela 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abakuhulumende laba kumele bengagijimi ukuxosha abantu yamastradini. Kumele bayenze into eyenza ukuthi i-economy ihambe kahle. Kumele bayenze izinto ezenza ukuthi ama-industry avule. Abantu laba abasebenza kumastradini bathole imisebenzi. Ngoba ama-industry engavula kawusoze uthole abantu abaningi kumastradini.
Abaphila ngokuthengisa bathi kabayindawo sebelindele abebutho ababika ukuthi bazesetshenziswa ukubasusa ezitaladini lapho abasebenzela khona.
Kulithuba elihle lokuzithengiswa kwamanye amazwe. Kodwa embona kukhona kwamanje ukuthi ama-investors asafuna ukwazi, asafuna ukufunda, asafuna ulwazi. Njengoba kula iZimbabwe ibe lapha emekhona, kusiya phambili kuzohamba njani.
Umhlangano we-World Economic Forum oqale lamhlanje eDavos kwele-Switzerland kule nkokeli yamazwe omhlaba athiyeneyo ugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umculi obelodumo okwamagama emhlabeni wonke jikelele kwele-South Africa, uMnumzana Yuma Sekela asekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo mhlakazo. Abaphila ngokuthengisa bathi kabayindawo sebelindele abebutho ababikwa bezosetshenziswa ukuba basusa ezitaladini lapho abasebenzela khona ngemva kokuba umphathintambo wombuso wamadolobho lezabelo uMnumzana July Moyo ethe basuke baye endaweni ezalungiswa ikhansili. UMabili Sikama usethulela lolu daba.
Inkulumo yabaphila ngokuthengisa ezitaladini iza ngemva kokuba umphathintambo wembuso yezabelo lamadolobha uDr. July Moyo ebanikeze isikhathi samaholo angamashumi amane lasiyagalombili esedlule ngomvulo ukuba basuke ezitaladeni bayesebenzela endaweni umasipala abakhela zona. Kodwa benhlanganiso ezimela laba bantu bathi amalunga abo engasoke aya ndawo bazimisele ukubhekana labebutho nxa bezabasusa ngodlame. Umqondisi wenhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, uMnumzana Samuel Wadzai, utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ukuba uhulumende kumele aqale alungisise inkinga ezibangele ukwanda kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
The move is irrational, inhumane, barbaric.
Leli nyathelo likahulumende ilunya njalo kuphambana nokumunyetho yisisekelo sombuso sona esikhuthaza uhulumende lenkokheli yakhe ukuthuthukisa abaphatheka kwezamabhizimusi. Kusigaba 13 kanye lalokhu okukhuthaza uhulumende ukususa imigoqo kulabo abafisa ukuguqula amabhizimusi abo, isigaba 24.
UHenry Mateu oyintatheli izindaba ubekumlando abathengisayo esitaladeni laba wokusekela uhulumende okhona ecabanga ukuba uzokuba ngowahluke lokamnumzana Robert Mugabe.
Mhla ka 18 November umnyaka odlulileyo babe phakathi kwabantu ababe bikhala befuna ukuthi uMgabe ahambe. Khona manje kabajabulanga ngokwenza kukahulumende ukukuphazamisa ukusebenza kwabo. Bengakwenza futhi ukuthi bengaresista uhulumende ukuthi bengasuki estradini. Kuzaba futhi nomsindo uhulumende lo uhlangana lenkinga ekukhokela abantu yena yenza into izinto ezingafunekanga labantu.
Usekela umbono wokuba kulungisiswe isisusa esabangela lolu dubo anduba uhulumende athathe amanyathelo asewathatha.
Abakuhulumende laba kumele bengagijimi ukuxosha abantu yamastradini. Kumele bayenze into eyenza ukuthi i-economy ihambe kahle. Kumele bayenze izinto ezenza ukuthi ama-industry avule. Abantu laba abasebenza kumastradini bathole imisebenzi. Ngoba ama-industry engavula kawusoze uthole abantu abaningi kumastradini.
Abamele amalunga abaphila ngokuthengisa laba bethi okumele uhulumende akwenze yikukhulumisana labo babonisane indlela engasebenza ukulungisisa lolu dubo, hathi umane avuka ubhova nje njengalokho asekwenza. Bathi indlela yokulwisana ingasoke yasebenza ngoba ingazixazululi inkinga eziyizo ezabangela ukwanda kwabaphila ngokuthengisa esitaladeni. Lumhlangano uqoqwe ngamalunga enhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, besebenzisana labe Zimbabwe Alliance, labe Zimbabwe Manifesto Initiative. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Umhlangano we-World Economic Forum oqale namhlanje eDavos kwele Switzerland kulenkokheli yamazwe omhlaba athiyeneyo okuqoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana labakhokheli bamazwe athiyeneyo kanye labosobomabhizimisi kulomhlangano ngenjongo yokubakhombisa ukuthi bazevula amabhizimisi kwele Zimbabwe. Sibuze ingcweti kwezembusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo ukuthi ubona njani ngomnangagwa aza kwethula khona ngale.
Okwamanje asinyeke sithi kukhona angaphenduka lakho kungenxa yokuthi sizakhumbula ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa umbuso osasemutsha njalo ungumbuso oze ngendlela ezingajayelekanga. Kulithuba elihle lokuzithengisa kwamanye amazwe, kodwa embona kukhona kwamanje ukuthi ama-investors asafuna ukwazi, asafuna ukufunda, asafuna ulwazi. Njengoba kula iZimbabwe ime lapha eme khona, kusiya phambili kuzohamba njani. Khangelela izinto ezinjengokhetho olukhululekileyo, sikhangele izinto ezinjengedemokrasi, sikhangele izinto ezinjengamalungelo oluntu ama-human rights. Embona ngathi lelo linyathelo elihle lakuqala, kodwa ngibona sengathi abaningi abazabe bemamele inkulumo yakhe bazabe beyimamele befuna ulwazi lokuthi kusiywa phambili kuzaqhutshwa njani.
Ngamanye amazwi Nkomo, uthi abakwamanye amazwe abangaba belezi mali zabo abangathanda ukuzevula amankampani eZimbabwe esingathi ngama-investors, okwamanje basamile bafuna ukubona ukuthi ukhetho luzohamba kanjani?
Yebo, ngabe ngitho kanjalo. Sizakhumbula ukuthi labo abatshala izimali laba bayahlukene. Kulamazwe anjengaboChina angayelandaba lokuthi kule democracy kumbe kule dictatorship. Lawo vele sesiwabonile sayina lawo kuthiwa ngama-mega deals. Lanxa nje singakaboni ukuthi ama-mega deals la azalethela kuzo. Kodwa amazwe ikakhulu la Europe nala North America aqakathekisa kakhulu ukuthi abone ukuthi kule democracy kule human rights lezinto ezinjalo. Okungangokuthi okwamanje kunzima kuthi singathi uhulumende lo omutsha sekufakile lokho. Bona sengathi bakhangelele ukuthi babone ukuthi ukhetho olubuyayo lokuthi uhulumende lo omutsha uzaqhuba njani siyaphambili. Okwamanje bona ngathi bazazigodla imali zabo. Angiboni besiba lo musa wokuthi bavule izandla zabo beyenze sekusasemashi.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ingcwadi kwezombusazwe.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngoMkulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave, la kushort wave ku-4930 13860 15460 15580 la ku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMkulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba inani labeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe elithumela imali ekhaya liqhubeka lyoke liqonga. Ngalokho abanye abaseBotswana bathi uhulumende angeke aqhubeka elokhu esala ukuthi abasemazweni abayizizalwane zeZimbabwe bavote khona kumgceke ukuthi yibo abaphethe intuthuko yomnotho okwamanje. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartini Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency, iZimstat, luthi abangaphezu kwengxenye ekhulwini i-52% abeZimbabwe abaphila ngaphandle kwelizwe baqhubeka bethumela imali ekhaya. Kucatshangelwa ukuthi kulabeZimbabwe abaphose befike izigidi ezinhlanu abangaphandle kwelizwe asebehlala emazweni afana leSouth Africa, iUnited Kingdom, iMelika, Australia, New Zealand, iBotswana kanye lamanye. Eminyakeni ka 2015 lo 2016, iZimstead ithi kwangena amabhiliyoni phose amane amadola, i 3.7 billion ithunyelwa ngabeZimbabwe abaphandle kwelizwe. Lokhu abanye baseBotswana bathi kumele kube ngezinye zezizathu zokuthi uhulumende omutsha abavumele ukuthi bevote besemazweni abahlala kuwo ngoba beyibo insika yentuthuko yenotho. Unkosikazi Siphesihle Sibanda yena ungumbalisi eHabron uthi uma uhulumende ethokoza ngemali ayithola ivela phandle kumele kathokoze ngendlela enye abanike ivoting.
Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota kuma respective embassies abo ngoba i-government is receiving ama remittances from the diaspora, kodwa ngasofika isikhathi sokuvota bafuna ukubavayela ngaphandle, which doesn't sound fair. Nxa kukhona I think angabe ngafuna ivoti yabo kutsho ukuthi le mali yabo kabangayifuna.
Umnumzana Stanley Ncube laye usiza isihlobo ngemali nyanga lenyanga uthi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lunanzwe nguhulumende.
Sithandazela ukuthi uhulumeni weZimbabwe abe le common sense avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngaphandle kwelizwe ukuthi bavote. Sikhangela ukuthi abahleli phandle kweZimbabwe bathumela izimali eziningi kakhulu, yikho kathi sebabambe i-economy leZimbabwe ngokuba kathi seZimbabwe kukabe le-investment eqinileyo. So izimali lezi ezithunyelwa ngabantu zisiya eZimbabwe ziqinisile umi-economy weZimbabwe. Yikho ke kumele babe nesandla kuma-affairs aweZimbabwe, sikhangelele i-contribution abayifakayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi evakatshele kwele South Africa ngumpalakazi uthe uhulumende wakhe uzananzelela isibanga esidlalwa ngabaphandle kwelizwe. Uhulumende soyengeze imbasela ayinikeza abathumela imali bengaphandle kwelizwe kusuka kokuthathu ekhulwini i-3% kusiya kokulitshumi i-10%. Umnangagwa ucela ukuthi baze bazovula amabhizimusi ekhaya ukuze bavuselele umnotho, kodwa kwamandisa iningi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi kala mali yokuthi avotise abangaphandle kwelizwe emazweni abahlala kiwo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela inkuthazo kaMongameli Emmerson Mnangagwa eyokuthi ontanga kumele bakhululeke ukukhulumisana laye, bamtshele izikhalazo zabo kumbe bacebise uhulumende wakhe ngabafuna akwenze ukuthuthukisa impilo zabo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Uhulumende wakwele South Africa lamhlanje usungule uhlelo lweOperation Fiela 2 okuluhlelo lokuthanyela izigebengwa esemphakathini. Abakwanye amazwe bona bathi bakhathazekile ngokuthi uhlelo olufanayo ngo-2015 lwagcina solungolokuzingela abangelancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emkhosini wokwethulwa lolu hlelo eJohannesburg lamhlanje, umphathintambo ogada lezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi lolu hlelo oluzaqhutshwa ngamaviyo wonke zomvikela esihlangene luzangena kuzo zonke indawo zelizwe kuzingelwa izigangi.
We've got no time to waste time. We intensify our efforts in the fight against crime. From here, Operation Fiela 2, as sanctioned by Cabinet, will be in full swing.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi liyavumelana lemizamo yonke kahulumende ekuqeda ubugebenga. Endaweni esifana leHillbrow, Beria, Uvel, lapho kuhlala khona izalwane zeZimbabwe eziningi, kubulawa abantu mihla yonke, abanye bebanje inkunzi emini libalele. Izalwane zeZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi azibotshwe zonke izigebenga kungakhathalekile ukuthi zibuya kuliphi ilizwe.
Yona i-crime yakhona is too much ezweni laseGone. isiriyasi kakhulu ukuthi iyasabisa ama-states akhona and knowing ukuthi zizoabantu abasebesibaziyo abantu basekhaya into ebuhlungu kakhulu leyo. So ngaleyo ndlela ngithi asizameni ukulwa la ekhaya, sinxuseni lamaphoyisa, sinxuseni lesizwe sase-South Africa ukuthi basincedise.
Ngo-2015 i-South Africa yasungula uhlelo olufanayo ngemva kokuqhamuka kodlakela olwalubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Kodwa-ke kwaba lensolo ezivela kwabanye ababesithi kwagcinwa sekuzingelwa abaselizweni kungekho emthethweni. Unobhalo webandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi uxwayisa uhulumende ukuthi angalahlekelwa zinhloso zalo hlelo.
I-Operation Fiela siyacela ukuthi okokuqala kungabi yindlela yokuhlukumeza abantu beZimbabwe abalandela abaphila ngomthetho ngendlela eqondileyo. Sicela ukuthi kube nokuhloniphana, abantu behlonitshwe, kusetshenzwe ngendlela eqondileyo.
Kanti komnumzana Josephat Ncube uthi sekuyisikhathi sokuthi abakwamanye amazwe labo baziphathe nxa bengafuni ukuthanyelwa kulolu hlelo.
Ebugebengini lobo kuthiwa benziwa ngabantu baphandle, hayi bona bukhona sibili ubugebengu, angihambisani labo. Kumele ngabe labo abantu bayazinuka amakhwakhwa babuyeke ubugebengu.
Umnumzana Mbalula uthi ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo kuzabe kuhlangene amapholisa, amasotsha, abogatsha lwendaba zasekhaya ababona ngezemithelo lezinye ingatsha ezicubungula amacala achiyeneyo. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kufe umuntu oyedwa kwalimala abambalwa kusehlakalo sondoda ovuke ubhova waqala ukudubula kwesinye isikolo esiseKentucky eseMarshall County High School edolobheni leBenton khonapha eMelika namhlanje ekuseni. Lundoda kubikwa esebotshiwe ngamapholisa kodwa akukaziwa ukuthi kuyini okubangele lokhu kuhlasela. Umongameli Joao Lourenco we-Angola oselenyanga ezine engene embusweni ubikwa esethatha amanyathelo okugcwalisa izithembiso zokuqeda inkohlakalo elizweni lelo, eqala ngokuxotsha u-Isabel Dos Santos, indodana yowaye ngumongameli uJose Eduardo Dos Santos, esikhundleni sokuba ngumqondisi wenkampani yamafutha ezimota elizweni lelo. Inkokheli zomdabu ezigabeni zeMandebeleni sebeqalisile ukukhuluma ngodaba lokhetho oluzakwenziwa lonyaka besithi bakhangelele ukuthi ukhetho olwemsulwa olungela lungabe lodlakela ukwethuselana kwabantu loba ukuxozela. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi eleZimbabwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lonyaka, eminyakeni edlule inkokheli zomdabu bezicalwa ngokusekela ibandla elibusayo, okuyinto esilandulwe zinduna zisithi owazo umsebenzi kubona ukuba ukhetho luqhutshwa kahle kungela kufuthelana. Ekhuluma ngesikhathi kukhunjulwa abantu ababulawa kumbhuqazwe weGugurahundi kobulawayo embuthanweni oqoqwe inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, unduna Nhlanhla yeMangwe Mdladlandiweni uthi bona njengenkokheli zomdabu bamela wonke umuntu njalo bayavumela amabandla endaweni zabo kodwa kabaphatheki kumihlangano yabo.
Hayi, ngapha kithi kumdlala lokhu kukho, la kunyathemba ngapha kithi kumahlaba ezula kukho. Into kade lami ngiyikhulume labafowethu, kade makhumbuza nje ukuthi singamakhosi, simela wonke umuntu esigabeni. Lapho nxa laba amaqembuqembu bengena khona phana esigabeni zethu, siyabavumela ukuthi bonke bangene. Awusoze ubone umdlala egqoke i-t-shirt yebhadi. Asoze ubone umdlali esithi hayi votelana lwana umuntu. Asoze ubone umdlali ehamba kuma-political rallies. Mina ngimela wonke umuntu. Okwami yikukhangela ukuthi umjaho lowo uhamba kahle ngomthetho ngokuthula, kungabi lezinto ezihamba phansi phezulu.
Undunandiweni uthi abantu abazavota Kumele babuze labo abadinga ukubamela edale lephalamende ukuba udaba lombhuqazo weGugurawundi bazawulungisa njani ngoba yilo udaba olumqoka emandebeleni kukhetho oluzayo.
That's why I'm urging most earnestly to say this matter must be taken seriously. It is the issue for the election 2018. Le ndaba esixoxa ngayo yiyo indaba yomkhetho lo we 2018. Ayikho enye indaba. Abameli abafuna ukumela abantu ngapha kithi bangakhuluma okuningi okuningi kodwa kungaphansi kwendaba leyo yeGugurawundi ngesilungu kuthiwa yi-genocide. Yikho ke ngiyabe ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi noma ngubani ngubani ozimela phambi kwakho umbuze ukuthi uthini nge-genocide yami, uyasiza kanjani. Siqala ngakho ngenye indlela leyi sizaphumelela, sizabona amanxeba lawa hayi eseceleni ngemuva.
Evumelana londiweni umsekeli kamongameli wezinduna unduna Mtshana Khumalo uthi bakhangelele ukuba ezinye inkokheli zomdabu zilandele isisekelo sombuso welizwe mayelana lezokhetho lezombusazwe.
Esikukhangeleyo mama ukuthi ukhetho lonyaka libe lokuthula ukwenzela ukuthi nxa ngase kuphumela impumela yakhona kungabi labanye abahona nayo ukuthi ukhetho waluhambanga kahle. Yikho esikuthakazelelayo nje esikukhulekelayo ukuthi kungaba yikho ekupheleni kokhetho. Laba inkokheli zomdabu ezingena kwezombangazwe ziyakwazi ukuthi bona bamele bame njani. Ngoba lesisekelo sombuso esitsha esidazulula kakahle sibe ukuthi kumele sime njani thina izinduna ngezombangazwe. Asitsho ukuthi abantu bangaze balandele ezombangazwe kodwa siyatsho ukuthi singabi ngabantu esithatha uhlangothi oluthile. Ngesikhiwa bathi sibe non-partisan.
Umongameli webandla lezaphu uDumiso Dabengwa laye ukhuthaze abantu ukuba basukumele phezulu bayebhalisa ukuvota ngoba ilungelo lokuvota yilo abaliyela empini.
Engwezanu noma engwe MDC noma engwaliphi bandla baqonde ukuthi wonke umuntu asukume ayovota. Sathi sisizwa sukela ekuqaleni sizaphu sisithi futhi abantu bayi-31 man one vote. Ayisiwo magerila kuphela, lakhonapho ekhaya lamajaha lezintombi ababothwayo abafayo belwela ukuthi libethele kumbe abanye bazakuthi mina ngizarejista ngirejistele ukuthi ngivotela bani. Futhi ilungelo lakho abantu abalifelayo, hamba ube nalo lelo lungelo.
Eminyakeni edluleyo inkokheli zomdabu bezibonakala ziphatheka kwezombusazwe kodwa ukunikezwa kwabo izimota ilizwe selibhekane lokhetho sekudale inkulumo. Kodwa inkokheli zomdabu zona zithi lezi zimota baqala ukuzikhulumela ngomnyaka ka-2010 njalo bazazibhadalela, abaziphiwanga kungelambadalo ngoba zithengwe libhanga lesizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-Department of State, uthi kumele kuqhubekele phambili ukuvimba ilizwe le-North Korea ukuthi lingaqhubekeli phambili ngokulolonga izikhali ze-nuclear. Wethule amazwi la emhlanganweni obuhlolisisa okwenzakala kwe-North le-South Korea owe-Foreign Ministers Meeting on Security and Stability on the Korean Peninsula. UTillerson uthi amazwe wonke avumelane ukuthi akumelanga ilizwe le-North Korea liqhubekele phambili lilolonga izikhali lezi ezilakho ukubhidliza umhlaba. Uthi kumele indawo ye-Korean Peninsula ingabi lezikhali lezi ngitsho lakancane ukwenzela ukuthi kube lokuthula kuleyo ndawo. UTillerson uthi ilizwe leMelika, eleChina leleRussia azaqhubekela phambili ebambisana ngokuthi kungabi lezikhali ze-nuclear kwele-North Korea. uthi kumele amazwe la engayekethisi izijezo zenotho ezafakelwa ilizwe le-North Korea. Uphinde wathi amazwe angene umhlangano lo avumelane ukuthi wonke afakela i-North Korea izijezo lezi akumelanga ezisuse ngudlu ngokudlelana lelizwe le-North Korea ngasese. Uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidinga indlela zonke zokuthi izijezo lezi ziqiniswe ngamandla ngamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele. Ugcizelele esithi ilizwe leNorth Korea lilakho ukukhulumisana leMelika nxa lingekela izenzo zalo ezimbi. Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umculi obedume owamagama emhlabeni jikelele wakwele South Africa kwezomdumo wejazz uYuma Sekela kasekho. UBenedict Nhlapo ulonda imbali kaMasekela obengumculi obethandwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
UYuma Sekela ubhubhela namhlanje kwesinye isibhedlela eseJohannesburg ngemva kokulwisana nomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Lo mculi waqala ukutshaya amachacwe leminyaka elithumelane waduma umhlaba wonke waba nguthandiwe kwabamhlophe labansundu ikakhulu ngemva kokuba iSouth Africa isithole uzibuse. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi kuqembu lamavevane akaphela uFuture Ndex Moyo uthi umasilela umculi abebemhlonipha okumalisayo.
Sithanda nathi ukudlulisa ukukhathazeka kakhulu ngokulahleka kwakhe sihlanganyela nomndeni wakhe. Sisithi makalale ngokuthula, uyidlalile indima enkulu, baningi kakhulu abafunde kuye. Nathi noma sisenza umculo ohlukene kunalo akade wenza, kodwa ke sifunde okuningi kakhulu.
Kanti ke omunye umculo wakwele South Africa osacathulayo kwezomdumo kaMasikhandi uMaguzu uthi alehlanga elingehlile.
Silahlekelwe kakhulu, akulahlekelwa ngumndeni kuphela kodwa nje izwe lonke lilahlekelwe. Engathi ke umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula uyohlala ephunjulwa njalo. Izwe nje lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kweqhawe elaba ingxenye yomzabalazo wenkululeko eSouth Africa.
UMasikela ube neminyaka ephezu kwamachumi ayisikhombisa 78. Ezinye zingoma zakhe ezike zadla ubhedi zigoqela uStimela, Soweto Blues, No Bringing Back Home, lapho ayecula khona umuyi uNelson Mandela nesikhathi ebotshiwe. Inhlanganiso yezabaculi kwele South Africa ethi umuyi umuntu owasebenzisa kakhulu umculo njengesikhali sokulwa impi yankululeko. Umongameli Zuma Layo usechaze umuyi njengomculi womhlaba jikelele obeyingcithi kwezokuvuthela ichaco kanye nomlweli omkhulu wempi yankululeko. Kanti ke iningi labeZimbabwe lithi ingoma zakhe ezifana nokukhawuleza, Danai, Strawberries, Uchileshe lezinye zizahlala zikhwabitheka okweminyaka eminingi umuyi engasekho. Vele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ngokuthula Brahu Masekela singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Abaphila ngokuthengisa bathi ngabayindawo sebelindele ababutho ababikwa bezosetshenziswa ukubasusa emgwaqweni. Umhlangano weWorld Economic Forum uqalile lamhlanje eDavos kwele Switzerland kule nkokheli yamazwe omhlaba atshiyeneyo okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umculi obelodumo okwamagama emhlabeni jikelele uYuma Sekela kasekho. Sinukuba lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalisa emoyeni ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.